ibandla leli elangenayo kalingenanga kuhle and lingene lingela plan yokuthi nxa selingenile liza kwenza njani to create ama opportunities ukuthi abantu abaphuma ezikolweni lalawa abangekho ezikolweni bathole imisebenzi. Ama private sector seshrinkile ngoba amakampani semalutshwane. Kuhulumende wakhona bakhona abangenayo kodwa akula mholo okhanyayo ukuthi umuntu angenelise ukuphila impilo edecent. So abaningi bakhona bagcina bethengisa ama airtime, abanye njalo benze lokho okuzama ukuzisebenza kodwa kunzima ngoba i-economy ayilamali. Abanye ngabaphumayo phandle kwelizwe bayisebenza kwamanye amazwe besebenza ama skills awo. Zakula ama policies ayenziwayo ukuthi sibone ukuthi labe sibakhiphe ema college sizabangenisa ngawo, where are we going to absorb them? Ngabe kuyenza ukuthi uhulumende akhulumisane kuhle lamanye amazwe kube le investment elizweni kungena imali eneki akube lamathuba ukuthi abantu bathole imisebenzi. Kule ndaba ye curriculum yethu ukuthi isikhathini esiningi imfundo yethu yeZimbabwe iqondane le singathi ngesikhiwa i-academics, it's not practical. Bacreate bona i-employment ukuthi abantu basebenze. Mina ngingaba lethuba lokufunda la mphandle le mbona ungani imfundo yangikhona ingani ingconywana.
Ubona ingani yiso isizathu nawo esenza umongameli Mgabe kumbe lalaba abalemali behambisa abantu ababo phandle kwelizwe?
Yiso kanye isizathu sangikhona sona lokukwazi ukuthi babulele kanganani emakholishini. So bayakwazi abantu ngeke bathole imfundo eqondileyo.
Kukhona selali babone bencedwa luhlelo lolo lwe-indigenization na?
Lo indigenization asikwazi lwanceda bani thina sikababona abantu abancedwe yilelo uhlelo. Sasibona yena obe ngumphathi ntambo kasukwele gijima eginqa sibili kodwa ukuthi okuphumileyo ukuthi kukhanya ukuthi nanko abantu abancedakeleyo yilaba, hayi kube nzima.
Ibandla lakho like lanika isithembiso sokuthi liza kwakhela abantu imisebenzi efika kuzigidi ngemva kweminyaka embalwa, kukhona eliza kwenza na?
Khathi sesekumzima ngoba ukhetho lwethu alukuhambanga kuhle njalo laba sebethethe sebethe bona yibo asebenguhulumeni. So umlando wokwenza lokhu usukibo ngokuya ngokuthi bona babe bekhulumisana njani lamanye amazwe, babe belungisisa njani ama-policies abo lemithetho yabo. Thina njenge-MDC sizimisele sifile ukwakha le misebenzi kodwa nge-situation esilayo sekulukhuni kodwa sizazama lathi labe sikwanisa khona ukuthi sibe sisebenza ndawonye simeka sure ukuthi abantu bethu bathole amathuba.